Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili lambili kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantwana bafundiswe ezikolo kungene kucurriculum kube lento yokuthiwa yi-sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Uhulumende sekhuthazwe ukuthi alwisane lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana labesifazana elizweni.
I-CBZ Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa i-SMEs indaba. I-SMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo.
Umhlangano omkhulu wamabhizimusi amancane owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje EZITF kobulawayo. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wekhrikethi seliphumile emncintiswaneni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele United Arab Emirates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-Sexual and Reproductive Health Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokulwisana lokuqhela kodubo lokudlwengulwa kwabantwana abesifazana kanye labathandanayo ezindlini. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni umkhankaso we-Every Girl Must Know That Rape Is Never Her Fault, ngenhloso yokuthola imfundiso losizo kwezokwenqabela izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazane lamantombazane ngabathandanayo, kanye losizo olunganikezwa oyabe ewelwe yilolu dubo ukulondoloza impilakahle yakhe kanye leyengqondo. Omunye wabangenela umhlangano owenzelwe emahofisini eKhatswe Sisterhood eHarare nguDokotela Nonhlanhla Zwangobani, umqondisi olunye lwehlangothi zenhlanganiso yezokuhlela kuhle imuli eyeZimbabwe National Family Planning Council.
Ama psychological effects maningi. Umuntu akwanisa ukuzonda ezulaka, ezonda abanye, abese sibone yenza izinto ezingaso ezingahambelane lobuntu bakhe. So kuyatholakala ama psychological effects e-date rape khona lokho.
Umeli wesigaba sakobulawayo edale lephalamende unkosikazi Jesman Tofa uthi kuningi okumele kwenziwe ukuluqeda lolu dubo lokudlwengulwa kwabesifazane ngowesilisa ayabe ethandana naye.
Abantwana bafundiswe ezikolo kungene kucurriculum kube lento yokuthiwa yi-sexual reproductive health rights education efundisa abantwana ukuthi kube kibo bakhule bekwazi, kungabi into engani kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngokuthi urejiwe, kuyamangalisa umuntu angakhuluma ngento yamacansi.
Unkosikazi Tofa ukhuthaza labazali ukuba bananzelele indlela abantu babo baziphatha ngayo ukuze baphange bakubone lapho sekulenkinga.
Kukhangelwe kakhulu kakhulu abantu laba babuya izihlobo zethu ezibuya ezindlini lapho esihlala lazo, ukuthi abantwana labana bakhaliphe, ukuthi bakhangele ukuthi umuntu lo asoze abahlukuluze, asoze abayenze okungafanelanga. Asikhangele abantwana abangamankazana kuphela, we must look at njalo abantwana abangabafana. Labantwana abafana they get raped ezindlini lapha, kodwa uzabona ukuthi ngendlela esihlala ngayo kuba nzima ukuthi umuntu akhulume ngokuthi uretshiwe ngokuthi uhlukuluziwe ngendlela yona leyo.
Ingcwethi kwezempila kahle lezi kanye leziphatha amandla enhlanganisweni esebenzisana lozulu kwezempila kahle ephathelane lendaba zemacansini bathi okudalisayo yikuba uZulu engakunanzeleli ukuba lindlela yokudlwengulwa kwamantombazane kuyikho kwenza liqhubeke liqansa inani labenda besesebancinyane, ngakho kungamelanga luthathwe lula. Ukudlwengulwa kuvame ukungakhanyelwa ngokufanayo, kusehlukaniswa ngokuqakathekiswa okwenziwa ngumuntu ongamaziyo kodwa kululazwa lapho kusenziwa ngowesilisa owaziwa emulini okunjengosibare lo othandana naye kumbe omtshadileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Osegqiba umsebenzi wokuba ngummeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas Jr. uthi ulusizi kakhulu ukuthi usesuka elizweni ukhetho olukhululekileyo lwentando kaZulu lungakenziwa. Kodwa uthi ulethemba lokuthi eZimbabwe lizathuthuka libuyele kusimo salo sakudala. Ekhuluma emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ezivalelisa eHarare namuhla, umnumzana Thomas uthe uyajabula okwamagama ukuthi abantu beZimbabwe sebelethemba ukuthi umumo uzaguquka ube ngcono ngemva kwenguquko ebekhona kwezombusazwe ekupheleni komnyaka odlule, lapho okukhitshwe khona umnumzana Robert Mugabe embusweni ngemva kokubusa kweminyaka phose engamachumi amane. Oqhubekele phambili wathi ukujabulele okwamagama ukuqhutshwa kokhetho lokubhalisela abantu kusetshenziswa indlela zakulezi insuku olwe-biometric voter registration, okumenza abelethemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzafeza isithembiso sakhe esokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umhlangano omkhulu wabamabhizimusi amancane laphakathi owe-CBZ Small to Medium Enterprise indaba ungene kulanga lesibili lamhlanje enkundleni ye-ZITF koBulawayo. Umhlangano lo ungenwa ngosomabhizimusi abavele esigabeni ezitshiyeneyo zeZimbabwe kanye laphandle kwelizwe. Kubika uBathabile Masuku.
Lumhlangano uqoqwe ngabebhanga le-CBZ ngaphansi kwendikimba ethi Enhancing SME Growth Through Smart Partnerships. Umqoqi wenhlelo ze-CBZ unkosikazi Johanna Dube uthi bajonge ukunikeza amabhizimusi amancane amathuba okuhlangana kanye lokuqinisa ukusebenzelana phakathi kwabo.
CBZ Holdings kanjalo lonyaka isiphindile yaqoqa i-SMEs indaba. I-SMEs indaba yalonyaka ijonge ukuthi inikeze abantu bamabhizinisi amancane amathuba okuhlangana bathole lokuthuthukisa amabhizinisi abo njalo lokuqinisa ukumanyana phakathi kukahulumende, uZulu jikelele kanye labamabhizinisi.
Unkosikazi Sikhanyezo Okuhle Simali ngumnini ibhizimusi olekampani elungisa izicathulo njalo ubebukisa eyinye yempahla ayilungisayo. Yena ke uthi lumbuthano umnikeza ithuba lokuhlangana labo sowabo njalo izifundo eziqoqwe yi-CBZ ziyabaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni ibhizimusi.
Siyathokoza kakhulu ngendawo yabo le abasinika yona. Siyathola ukuthi abantu babekwazi ngathi esikhathini esiningi thina singabayenza izicathulo manufacturer, so abantu nxa besithola izicathulo zethu esitolo babe bengakwazi ukuthi zivela kubani, babe becabanga ukuthi izicathulo ezi-importiweyo zivela kwamanye amazwe kanti izicathulo ezenziwa khonapha lokhali.
Omunye njalo usomabhizimusi unkosikazi Celani Mungani olilunga le-cooperative yokufuya lokulima izivande e-poultry mushroom rabbitry and gardening uncome umkhosi lo ethi ubaxhumanisa labanye abamabhizimusi lokuthi bathole amathuba okuthola imali ebhanga le-CBZ.
Insiko cooperative okuthiwa iPMRG cooperative enza ngokwenkukhu. Iforum le inhle kakhulu because lanxa ukuyakha ibusiness you can still see amanye ama businesses in order for expansion ukuthi njengomuntu ongumama ungahlala usendaweni eyi-1 ubambe lapha lalapha. But inhle kakhulu because kulama ukuphanana kwama ideas okukhona lokubona okunye okungangali njengoba isiZBZ njengoba kunje ukuthi iyenelise ukusincedisa ekuthatheni amaloni.
Omunye njalo obetshengisa impahla yakhe evela ekampanini yeKhusi Chemicals eseHarare unkosikazi Emilia Nyarongwe uthi lumbuthano ubanikeze ithuba lokuhlanganela labamanye amakampani kanye lokuthola imfundiso yabebhanga leCBZ.
Siyenza ama products awe Khusi Chemicals sivela eHarare sesuye lapha eZTF ukuzotshengisa lokho esikuyenzayo. Siyimbona incwadile kakhulu ngoba isenza ukuthi sibone amanye ama companies ukuthi bayenzani njalo futhi sifunde okuningi lathi njalo ngibona empilweni ephambili sesizasebenza sonke njengabantu bakobulawayo.
Ngaphandle kwemfundiso ebivela kwabebhanga leCBZ, abamabhizinisi amancane labaphakathi laphakathi la bathole ithuba lokubukisisa impahla abazilungisayo. Umbuthano wemfundiso lo ungenwe ngabantu abangaphezu kwamakhulu amane, iningi labo kungabe sifazana abakumabhizinisi amancane laphakathi laphakathi kanye labameli bamakampani amakhulu. Ubugoqela njalo umabhalani wogatsha lwezokulungisisa lokuthengiselana unkosikazi Abigail Shoniwa, umeya wobulawayo, abebhanga leCBZ kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Lengcithi ezicitsha umlilo ezivela kwelebhilithane esezifike eZimbabwe ukuzelolonga abacitsha umlilo edolobheni lakobulawayo lamanye amadolobho angomakhelwane abefire and ambulance services. Ingcithi lezi zizaba khona elizweni okwamaviki amathathu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iqula le-Operation Florian lamukelwe ngubulawayo izolo ntambama ebulawayo club endlini lezethekeli lapho abaveze khona abakuphathele idolobho leli. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-Operation Florian emazweni ase-Africa owe-University of Central Langsha eBhilithani, umnumzana Shepherd Ndlovu uchaze ukuba bazafundisa izisebenzi zekhansili ezakobulawayo lamanye amadolobho njalo baze lezipho ezibalisa izimota zokusebenzisa kobulawayo lempahla ezithile.
Lo nyaka sibuye okwamalanga ngu-20, sibuye lemtshina ecitsha imililo emibili, le-ambulensi eyi-1. Sase sibuya lempahla lezi ezigqokwa ngabanye ezicitsha imililo ezokuthi bengabi nengozini nxa becitsha umlilo.
Ekhuluma kuleli dili, umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosazana Sikhangele Jowu ubonye kakhulu abale inhlanganiso ngokuphathisa ngemitshina lolwazi lwakulezi nsuku emsebenzini wokuthwala kwezigulane lokucima umlilo.
Sihlala sijabula singasithola ama-partners ethu lawa e-Operation Florence ngoba kuyasincedisa ukuthi singabantu abakhangela ama-emergency services sihlale i-training, kube ne-continuous training, sihlale sivuselela ukutrena kwethu.
umqondisi ohlangothi lokucima umlilo umnumzana Richard Peterson uchaze ukuba ubudlelwano abalabo le-Operation Florian sebuphathise kakhulu ukuthuthukisa umsebenzi kumanisipala wakoBulawayo. Umnumzana Wainos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo United Residents Association ubonye usizo ikhansili abaluthola ku-Operation Florian.
So nxa kubuya inhlelo zokuthi abantu bedorobho letu abasiphathele idorobho bafundiswe kubana nxa kusenzakala izehlakalo zemlilo bakwazi ukuthi baphuthume bakuphathe kanjani sithi luhlelo oluhle esilomukelayo njengezakhamizi zakoBulawayo.
Abangena izifundo lezi eziqhutshwa ngabe Operation Florian ayisibo beZimbabwe kuphela kodwa labavela emazweni angomakhelwane abalisa iZambia leBotswana. Abenhlanganiso ye-Operation Florian baqale ukuza koBulawayo kusukela ngomnyaka ka-2011 minyaka yonke bezofundisana lokuphana amacebo laba kumsebenzi koBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalithumi lane lamhlanje ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emoteni ngabalwa becatsha esikodlweni seSomalia iMogadishu. Le mota ibikwa ibimiswe phandle kwehotela evame ukwethekelelwa ngosomabhizimusi labezombusazwe. Abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane bakweleSyria bathunyelwe amabhasi okubathwala ebasusa esigabeni esingempumalanga kwelizwe ukubahlenga empini yokuhlasela abahlamuki abathumbe leso sigaba. Uhulumende wakweleSyria encedisana lebutho laseRussia nguye othumele lawo mabhasi. Odokotela bathila nxa uhulumende esethembise ukubengezelela iholo ukukhalala umsebenzi kwabo kusaqhubeka okwakathesi beze besayinela nephansi lohulumende isivumelwano sabo lesi. Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga bahlangane labo dokotela laba izoloba bathembisa ukuthi iholo labo liza kwezwa lisuka kudola elilodwa lengxenye ngehola lisiya kumadola amahlanu. Lokhu kukhuphula iholo likadokotela othola imali ephansi lisuka kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lisiya kumakhulu ayisishiyagalombili amadola. Kusenjalo izigulane ziqhubeka ziswela abelaphi ezibhedlela eziningi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya lesigulane esiphenduke esibhedlela namhla singelatshanga ngoba bekungelabo dokotela umnumzana Nyamanzi Dube yena oqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe namuhla.
Ngivuka ekuseni 4 AM lapha ngagada lezane ezimuthi ezingalunch ye-town. I-town it walk to UPH from town. Ngafika ngabo 6:20 ngathula kulabantu about 30 to 40 people. bese bentjini lami ngafika ngibuza line phela lapha ye ngangena lami ngahlala sasihlala sasihlala of 7 to 8 onesibefika abayenzanga njengenjayelo ukuthi bayenza njani. Kukhanya bala moral yokubuya emsebenzini. Isuku ezinye lezi babebuya besebesilayinise masinya besithuvithuvi lalokhu yalokhu. Basebesihlalisa bathi basamelele ukuze ukuthi amadoktha ayabuya yini. So amadoktha lawo kuthe kutshaywa about 25 to 9 bathi hayi it's a flop. So siyalirebooka lonke to mhlaka 6 April. Njengoba sigula-ke bathi akula lakho esingakwenza kodwa abe-operatayo bathethe bahanjiswa angazi kumbe ba-operative.
Uziphendukele ungelali iphilisi ngisho umuthi awelatshwanga
anitholanga lutho and they discrowned for yilokuzeni idola leyo kugadanise town le 50 cents yokugada yohamba lokubuya benginganayo discrowned ntambama izolo ngithole late ngama-8.
Nasi indaba babo Magonya.
Ngiyamuzwa uDube, linjani baba Dube, ngilusiza ukubana uphathekile njalo ukuthi uphathekile uyesibhedlela ubususwela ukuthi uthole usizo oluyilona olulandele esibhedlela. Ngilusiza njalo ukuthi uhambe kabuhlungu ungela mali kodwa ugcine ufikile esibhedlela lokuphenduka ungelatshwanga. Ngicela ukuthi singaqeda ingxoxo yethu lapha unika ama-details akho kubaba uNtungamile. Ngiza kunika imali ye-transport yokuthi uye esibhedlela next time to thenga amaphilisi.
Ngiyabonga kakhulu vele ngamusela umuntu wakho ngithathe about ingxoxo ngingatheli i-medication.
Hayi, okubuhlungu-ke yikho lokhu ukuthi siphakathi kwenkalakatha yeproblem njengesizwe seZimbabwe ebangelwa ikwesuleka kwabantu abayibona abathi bayabusa ukuthi bebuse ngendlela eqondileyo. Phela indlela eqondileyo yokubusa ibonakala ngokuthi abantu nxa begula bayezibhedlela bayathola ukwelatshwa, abantu bayathola ukudla, abantu bayathola imisebenzi, abantwana baye ezikolo. Lokhu esikubonayo ukuthi abantu bayezibhedlela bathole usizo odokotela kabakho kutshengisa obala sibili ukuthi umbuso usezandleni ezingayisizo.
Ungene konapho Dube, akusichazisele umumo okubana ubunjani esibhedlela, izigulane utshile ukuthi belibanengi, bebesithini labanye abayehluleka ukwelatshwa?
Lapha bekulabanye amakhwekhwe 81 year old, 79, omunye be-88, lati ama-50s and 40s. Sonke sakhonona ukuthi kanti indaba izolo bangahlanga bahle bakhuluma sifike ekuseni njenganamuhle ekuseni ukuthi hhayi ama-doctors kawabuso. Alubana bakhulumile nje basitshela ukuthi hhayi ama-doctors kawakho. Kodwa lona ibala lokuthi ababusi akufunanga ukuthi ilizwe libuswe, hhayi akumelanga ube ngumbusi, kumele ube ngumuntu okhokelela ilizwe. Ngiyambona ukuthi kulibale right ukuthi ngiyabusa kumbe ndiutonga, hhatshi.
Kodwa umnankakwa babo Magonya uthi usele nyanga ezintathu kuphela, ngakho akweneliseki ukubana abe selungisile zonke indubo ezikhona elizweni.
Mfokankomo, ubona wena kuyinto eqondileyo ukuthi umongameli welizwe alitshele ukuthi ulesikhathi esifitshane, njalo akweneliseki ukuthi aqondise amagobo wonke akhona elizweni. Into engamelanga ukuthi siphumpute ukuthi umnumzana onguye okhokhelayo kathesi lo ngumnyaka wakhe we-38 esikhokhela. Okokuthi kathesi unguye osengunumber one, ubevele ngunumber one bobabili bencedisana lo mgaba iminyaka yonke. So kulutshwana aza kwenza ukuze adala umahluko. Nansi into ezwisa ubuhlungu kakhulu, njalo into ezwisa amahlaba ezulu jikelele la amaZimbabwe ubuhlungu. Iningi labantu elife eZimbabwe iminyaka engu-10-15 edluleyo uzafumanisa ukuthi lubana kuthiwa besile i-health care system ezwayo, ingxenye abantu abedlula 3/4 of abantu ababhubhayo ngabaphila. Silahlekele izihlobo ezife kungamelanga ukuthi umuntu afe under normal circumstances. Abantu abafe elizweni lakithi ngokwehluleka kukahulumende baningi kakhulu. Njalo sikhuluma kunje kathesi, ukhona omunye umuntu ofayo kathesi obekumele ukuthi ngakuthi uthole udokotela, kodwa ngenxa yokuthi uswele udokotela umphefumulo lomzimba sokusesukazi. Baningi asebefile insuku zonezo udokotela bekho emsebenzini. Ngilusizi kakhulu, kodwa ithemba nansi, ngibona ngani isikhathi sobukhokhela ubuqotho sifikile, siyeza Dube.
Babu Dube, akuyiqibe njengesigulane mazwibani ongathanda ukuwatshiyela uhulumende.
Amazwi engawatsho mina kulo munye umama kade ngihlezi duze kwayo wathi mayimanga kungalabo dokotela siyakufa phela. Nathi hayi vele sonke siyakufa. So kuthi futhi hayi vele kuthi kuthi vele sisendleleni yokuva amagoda akamisile.
Nawo mnumzana Nyamanzi Dube isakhamuzi sakobulawayo njalo ungomunye wezigulane ezivukele esibhedlela namhla kodwa zaphenduka zingelatshwanga ngoba odokotela bephakathi kokukalala umsebenzi. Ubexoxa endawonye lencwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 22 ngombimbitho lusuku lwe World Water Day. Lesi isikhathi sokuthi kukhulunywe ngokuqakatheka kwamanzi njalo lamanyathelo angenziwa ukuthi abantu emhlabeni wonke jikelele bathole amanzi ahlambulukileyo. Akulampilo nxa kungela manzi. Kulabantu abangamabhiliyoni amabili abathola nzima ukuthi bathole amanzi. Abantu abafika phose amabhiliyoni amabili, 1.8 billion, bakha amanzi endaweni ezilengcekeza emangalisayo okwenza ukuthi babe lemikhuhlane enjengesihudo. Nxa lokhu kungaqhubekela phambili abantu abangamabhiliyoni amathathu, 3 billion, bazabhekana lohlupho lolu kusiyafika umnyaka ka-2050. Amanzi kawakhongozelwa ngemfanelo loba nje kulendlela eziningi zokuwalondoloza. Indawo eziningi zilahlekelwa izihlahla lamaxhaphozi aqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokulima endaweni ezingamelanga zibanjwe ngabantu. Lokhu kwenza ukuthi izulu lingasani ngemfanelo kumbe line okudlulisa amalawulo. Ukugugudeka komhlabathi lakho kuleta inhlupho eziningi. Ngomnyaka inhlabathi eyisilinganiso samathani angamabhiliyoni angamajumi amabili lanhlanu kusiya angamajumi amane, 25 to 40 billion tons, iyagugudeka. Kulahleka inhlabathi eqakathekileyo elemvundiso yemvelo njalo egcina amanzi lokunye okufanayo. Amanzi akhukhula inhlabathi ele nitrogen le phosphorus okwenza ukuthi enganatheki. Yikho lokhu okwenze ukuthi lonyaka kunanzwe usuku lwe World Water Day olesihloko esithi Nature for Water. Kumele ukuthi abantu balondoloze ezemvelo ngonazelelo ukwenzela ukuthi bathole amanzi ahlambulukileyo. Indlela ezingenziwa ukuthi kulondolozwe amanzi zikuqela ukungagamuli izihlahla mahlayana, ukulondoloza amahlabathi alotshani obubamba inhlabathi ukuthi ingahuquluzwa ngamanzi, ukufaka izihlahla lotshani endaweni lapho sokugudeka khona umhlabathi, njalo lokuthi kungalinywa endaweni lapho sokuhuquluzwa khona umhlabathi ngamanzi.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni weCricket liphunyukwe lithuba lokuyadlala emidlalweni yezizwe zomhlaba ngemva kokunqotshwa ngamarun amathathu leqembu leUnited Arab Emirates. Kuviga uJoseph Njanji.
Iqembu leUnited Arab Emirates liqale ukuchaya ibhola labuthelela amaranza ngamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuma-overs angamachumi amahlanu. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula laphazamiswa lizulu kwasekusetshenziswa uhlelo lweDuckworth Lewis ukuba iqembu leZimbabwe kumele lifikise amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amathathu ukuze linqobe. Kodwa likwehlulekile lokhu njengoba lithole amaranza ngamakhulu amabili lamachumi amabili lesithupha. Limpumela icho ukuba iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni le-England kanye le-Wales ngomnyaka ozayo. Ababaningi abalandeli bomdlalo kakhilikithi abakade belindele limpumela yomdlalo wanamhlanje njalo ubukele lomdlalo kumabonakude. UCatherine Dube uthi kuyadanisa ukuba iqembu leZimbabwe kalisoze liyephatheka kumidlalo yezwe zomhlaba.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi itimu yeZimbabwe ihle kakhulu, itimu ebingela ifinama-points lako singakuthini. I think kumele kubunje itimu entsha.
Iqembu leWest Indies ilo sekusaziwa ukuba seliphumelele ukuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ikanti iqembu lesibili lalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kulo mncintiswano lizakwazakala kusasa ekupheleni komdlalo oza kuba phakathi kweqembu le-Ireland kanye lele-Afghanistan. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.